siyalambulela kwesiphathelane labesifazana ndilami usandekile mhlanga namhlanje sixoxalo love nesoyisa ukuthi kwezemidlalo yokuthokozisa yena uthi wafunda ubuciko bakhe eFamacosi Theatre kobulawayo sihlaziya ukuthi umunye ukhonsisanga wayeyisiphathamandasa leyo ndawo kwabe kuye ngomgqibelo ozeleyo waphathisa njani abesifazana kule ndawo.
Ukuthi ngingathi mina ukhonti mhlanga kungasuye ngabe besingala direction. Ukhonti wathatha abantwana abaningi ababese elokitshini ama-youth ababengalalutho lokwenza really wabafundisa into eziningi kuqalisa kukarate, i-netball, i-dancing, i-singing. Imakhosi was an arts academy, which is an arts university. Ubufunda into yonke eyenzwa ngama-professionals at the higher levels. Wafundisa ukuthi u-acta njani phambi kwe-camera for i-movies, ama-movies, i-dance, i-music, anything. Ukutravela sisiya konke emazweni, amazwe amaningi kakhulu. Wasifundisa ukuthi umuntu onkule talent, he was very patient with everyone. Kwakulabanye oyabu ngapha esikhiweni okuthiwa ADHD, kulabo Down syndrome, kulabo umuntu wayengumuntu. Kwakungasafungafaki ama-labels. Kwakungalandaba lokuthi i-IQ yakho imenjani, umuntu wonke wayele way yokwi-actor afite ekwi-acting. Wayele role. Everybody was equal. Sasingabonani ngani lowo muntu ungcono kulo munye. Ukhonto wayencedisa ukubhadala i-rent. The world don't know. Abakubonayo bakhangela abakwaziyo abafuna ukukhuluma. Mina ngwami ayanzange ngibe le opportunity yokuncedwa ku-school fees, but kuningi anginceda ngakho la. Ngangibona sibilabaningi bebuya ukuthi amanzi ami sevaliwe, amagetsi ami amnike, i-rent amnike, i-school fees amnike, i-uniform yami isincane amnike imali. Kuyangibamba kakhulu enhlizweni ukuthi this person ube lenhliziyo enhle kakhulu, inhliziyo enhle kakhulu, and wayekwenza quietly, wayengahambi around ekhulume etshela abantu ukuthi eli yangibona ukuthi ngiyenzeni, liyangibona ukuthi ngiyenzani, wayengayenzi njalo. So kukithi-ke ama-artist awemakhosi abunjwa yimakhosi ukuthi sikhulumele iqiniso lokuthi sancedwa njani. Iningi lethu siku-diaspora khathesi, khanje base-UK, USA, Canada, Germany, Austria, everywhere sikhona le because safundiswa ukuthi lawo uyakwanisa ukuhambe lawo emazweni.
Yibaphi abesifazana abalodongo kuma-art sikhuluma kanje abagoqela abanjengawe, sesikhuluma ngabasekhaya kumbe kwamanye amazwe?
Baningi abane, they are just rebuilding themselves back again, especially UK. Kulo Mambo Kazi u-NSA Mashusha, kulo nkazana weMavithikazi uStudu kumbuzi Mazile Mguni use-UK, and then oSandra Ndebele ngabanye laba abadlile emakhosi lapha, wakhulela wabunjwa yi-IASA but labo babencedwa imakhosi. Wasebuya njalo uSandra wazosebenza le makhosi thina ngesikhathi sesisuka eZimbabwe lapha engakayi kuba lapha khona manje. Ubiyatha Mangethe osowasithiye uBiyatha, sizoyenza i-documentary ekhuluma ngomakhosi ukuthi omakhosi ngobani. I'm not a spokesman, kodwa mina ngokwazi kwami njengoba ngili-artist le makhosi, inhliziyo yami ingitshela ukuthi yikho sizakwenza, ukwenza a true legacy of imakhosi, sibambene njengama-artist wonke akhulele emakhosi. Baningi abanye ababuya emva kwethu, angikazi ngamagama. Okwamanje ngingakhuluma abantu abanjengabo Joyce Mpofu ababesebenza le rooftop elokuzeni ubeyenza o-theater in the park down eHarare. Wadlala kubo-stitcher, wadlala kuma-TV shows amanye amaningi. And then uPriscilla Sithole wayengu-director, wazokuba kubo-filming. Abantu abanjengo-Sikhangele, uSikhangele Ngwenya, uThembi angaze kugcine lapho ukuthi kwakunjani, but engikwaziyo ukuthi waba ngunkosikazi kwakhumhlanga, but ube ngi-actor lemakhosi. Bonke labo ngama-female, not just artists but also producers and directors and managers of many things, abasuka bagcina sebese kubo-ZBC lakwamanye ama-companies.
Leyo-ke kwingxoxo lo-Love Nesoyisa, ingcweti kwezemidlalo yokuzithokozisa exoxelayo ekhonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.